Endabeni zethu lamhlanje kungolwesithathu kunjenje ngcobakazi 8, 2018 lizethulelwa nguPraxedes Jeremiah. Abenhlanganiso yamabandla abona ngentuthuko yabatsha e-National Association of Youth Organizations bathi uhulumende kanye lamabandla ezombusazwe sokumele bahlale phansi bakhulumisane ukuze kudingwe indlela zokuqeda ukufuthelana okuselizweni okungakhokhelela ekuqhamukeni kodlakela olubi eZimbabwe ngemva kokhetho lwangeviki edluleyo. Ubulawayo uveza ukukhathazeka kwakhe ngesikhundla sikameya wedolobho leli bethi imibiko ephumayo iyabakhuba abafuna umuntu wokuza ukuthi azothatha lesi sikhundla azobakhokhela laloba bangena ngenkani kukhetho banqoba. Amagqwetha azomela umkhokheli womanyano we-MDC Alliance Mnumzana Nelson Chamisa kudaba lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli olusanda kwenziwa bathi sebebuthanise ubufakazi bonke obufunakalayo osokusele yikuya emthethwandaba waphezulu owe-Constitutional Court phakathi kwesikhathi esisemthethweni sokuthi benze lokho. Kwezemidlalo sikhangela umdlalo kakhilikithi. Yisifiso somdlali weqembu elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi uChris Mpofu sokudlala izibanga zonke zomdlalo zikhanya zifezeke ngokudlala akwenze kulimpela viki edluleyo kumncintiswano we-SPAR Bonza 2020 League. Live Talk lamhlanje lokho sigcile kumpumela yokhetho lwangeviki edluleyo. Thumelani imilayezelo yenu ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yokukhulumisana nayo lokuzibelibazisa ebulenjini eFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Lingakuthwa yilezi ndaba lezinye ku Studio 7 ngo 7:30 ntambama. Kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku 6080 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.